So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlanganelo uMongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Umizazele sibekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikaMnangagwa.
Namhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza zeZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa, omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sisithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa leZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa eleSouth Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi, i-lower income ngesiNgisi, lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane, i-upper middle income ngesilungu, kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho, inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuwumana kwabantu abadala, phela abantu abadala kabathethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizazele sibekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikaMnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabe ngamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathi sibengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona kuRhodesia. So ingazi akula middle income phela eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngapi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye
hayi iWorldBank asinge sithi ngihlanganiso ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini njengathi sanje vele silesikweleti esiningi kuWorldBank so bengaze bakhulu bekuhle ngezimbabwe kutho ukuthi even ipriority yokubhadala izikweleti yezimbabwe government iyatshintshe abantu babo abasebenza ezimbabwe baphatha kuhle so ukuthi sithi yinhlanganiso elungileyo asingesitsho njalo bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona ukwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe
kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi i-investor confidence ngesilungu
yabona ukuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sisaqala sathi mahakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona abo-WorldBank abo-Standard and Poor's S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo kodwa bengxa loba ibhenki enkulu ingazikhulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla i-property rights, i-rule of law, you know, ama-institute risk bayathumisa abantu babo kunganceda ye ukuthi ubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezosikhangelela bodwa and okwakathesi mfowethu nxa ungena ezimbabwe akula magethi akule ama-qs epetrol akuncedi lutho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le-studio 7 eseHarare bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe e-Uganda ngeviki edluleyo kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera ilunga le-World Council of Churches ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho mina ngivuye lapha ngimelele i World Council of Churches kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengeyabo Burkina Faso abakhona kathesi kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le ngoba indaba le ukuthi siqede ukuhlukuluzwa wabantwana injongo uhulumende ake atho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo yokuthi aqede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi singahlala phansi sibili lo hulumende asitshele ukuthi laye ubona njani njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu ukuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakala.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane kule ndaba leziyana ezichild labor, kule ndaba ezokutshaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona lase-church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga le-World Council of Churches ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Uganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Sikale ngeke phepha indaba le Herald lona elithi unkosikazi uSilia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kaMgcini Sibalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we African Union oyenzelwa kwelelizwe sikhuluma nje. Iphepha indaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Thembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla ezitolo zabo mahlayana ukuthi basitop. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani amsakazane Studio 7 banjani abantu? Ya Cloud Mhlanga ngokulawayo. Ha kunzima lapha. Etropeni ya siyavuya kumnyama amagetsi yahamba sikhathi eside amabhizinesi abuyela emuva khonokho kuncane esiphila ngakho kahle kubuyela emuva ke manzi lawo eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana bezimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Yebo, ngiyabonga.
Ntanda nonke abantu bakithi, ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe, ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Zinduna, kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane Khosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe, indlala. Lonyaka izulukari nanga, asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazithola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ikuqonga kwentengo. Intengo ikhwelwe kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthi $10 yakhe ibondi nothi thenga sibili into ezingani zingcinwanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i-new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba inyendlala isibisela isikhathini sokulamba, isibisela isikhathini semva. Sise sikhumbule ukuthi ngawo baba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe ngenxa kungaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele engazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi. ZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa yiZANU-PF bakithi. Siyalamba asilamsebenzi, abantu bahluphekile, abantwana kasenelisi ukubafundisa, senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi. Uyahlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga lokhembo mowathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi siZANU-PF satsha.
Hello Studio 7 linjani? Hayi thina ngapha siyaphila, inqobane silobela ngayo. Hayi siyaphila ngapha, indlala ilanga yachisa izulu linanga ngapha. So indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budhani mwibani we Studio 7. Kuti kati babo bani no imka uMnangagwa wenu. Kuba kuti wakaiti tama hudo dzakati gwira kango kuti yawo buta. Unu neMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzai mari dzedzi dzatakanogwa kuzambia kwechibuya tichibulawa mahara nanasi nanasi tadzatadzipedzepela nyani lokutifa isitachikwegula tichavona kumeko nedzamo tinyima moti mari dzedzi moja mukati pakafa hatitongotikolisa nivo mari dzedzi dzedzi keni mukomwa mutibudze kuti mukomwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa eh mari dzobuda eh mari dzobuda ndakanda eliya gole kuharare kwenu tishika kuti tigala tofila kuharare tisinga kutama mupedza mubaya kutati mufotela munyala la zvenyu nya nanasi nanasi doku munyena mahamunyena machiguta katiyo zano yenu isinga zive vamwe vanhu vakagwila bompi moti tinkechini kai moka muti tama makudzo anomwedza imunji akoka muna moya akaipa valume musijali sho tama neleveshwa tomogula nemari heyo wokeni moti pani mutipe mani au toza tikapela nyaku sina chatakawana vo takagwira kako zvingapo nhasi nomotwa nedzimota mota mazuti mota nazvikura machina kumunanga kwavo tana dzinoova dzinodhuka dinonda 30 minutes koga wasvika kwaya kuodya mumahotera nemasimba edu hai tomotamani mari yedzibhuti valimiwa hai orit mumbudze sioyo mberi koko kuti toikaka mari yedu hatizondiravo kumtikuzoti hatitopiwa mbasi
hai ndinasive nokuva nhonywana kodwa sikala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni kubantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngeemuli zethu ukuthi zivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani yinto esenza sibe siloku sibili sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahlela mpela ukuthi esh manje sisibetakunamajesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sisidla phasi njengenyona akeke umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hhayi sithole nzima abantu bakithi noba nje iy'nhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyazihandela aba bafowethu bashonele egangeni kuthiwa kuzisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya sisixoshela izulu kodwa ukweze bejiko chuma labogawule bethi hayi kuright uzibuze ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be-Studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni siyabonga Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthiwa kwesimbo. Elapho mama sisebenza ngoba hanti sengama ukhele ingane labo mama liqinile but hayi qembu lakobaba hayi selingane aliqinanga ukuzwayo and like ilizwe lile mali into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona kusports bayifakela kakhulu kulawa ngapha ama-sports njengabe-baseball le-American football aba-investi kakhulu
kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona leli elinqobile
hayi labo mama ukuqina vele njengoba ngijile ukuthi ngama-defending champion so it's not iqembu eliqinile but elabo baba i-opportunity obviously khona ngoba unganenzelekisisa kabi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangaba-immigrant sebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola
Lo-ke ngudingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Asinamali. Namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe. Sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqobela phambili. Ye, esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga.
Into ekhona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami, ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale yikubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye, kukhona ukuxabana okungakubekwe khona, but ngibona ingani kathesi sesinalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ingani okokuqala asivumeni sizizalwane zeZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngubani? Nguye uMnangagwa. Omphikisayo ngubani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokhu esithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilizwe liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibikhona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela beme ngaphandle, labo bathola njani isikhala sokubana betshovele bengaphandle? Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ayikho esikhona, then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathesi uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga, ye thina siloku khona nokuthuze, kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kula malanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu
asivumeni phoko khetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho okuthiwa ngabafana lezigridi,
simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni. Ayikho nisile lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angabi nguye umlamulankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa, kungenziwa njani khona
lokho? Ngasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani. Lokho I think ningangcono sikukhothwe sibili ngoba okukhona athi esimkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshani. Okufuna kwenzakala athi sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bot ingani labambele akodwa sikubonile lokhu right. Esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonoko, silungiseni ezenhlalakahle yakwehle yabantu, yenzani-ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani. Asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela. Hayi khona lokhu ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bechanya ngamaregeni. Angiboni mina ukuthi kungasinceda njani. Okungapha kulaba ababusayo ukuthi bona nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlanganjeni bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu, bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo, le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela. Labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyukuthi kule sikhathi abaphambanise khona labo bephakamise nje bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile, lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza. Ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala, abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo, labantu abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozana le?
Kathesi into ekhona ukubana ungathi uyakhangela ukuthi vele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo, kuyini okwawubambile kuqinile sibili kusukela kudala kudala. Uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho, yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani. Okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo, imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi, imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi sichathe labodokotela sithenge lemitshini ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana silungisa ukuthi olunye uhlangothi olunye uyabona imkhono mazimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole ukuthole imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa-ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi ezasipha-ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lwalamhlanje i-remix ka-Vanolila. Yes, siyahlukana-ke kathesi zulukandaba sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa-ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu-ke olwantambama ngo-7:30 igama lami ngu-Chris Gunn.